Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 4 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
akula nto okuthiwa yiku-extenda i-term limit ku-constitution yethu. So nxa esesenza sithi ngo-2029 eseqhubeke siya phambili, uyabe seku-third term.
Abizanu PF kobulawayo labasakhulayo baleli bandla emathebeleleni North bathi basekela labo abathi uMongameli Mnangagwa kumele eqhubeke esembusweni lapho okuphelela khona isa amahlandla akhe ngo-2028.
Into yokuthi nxa behlangana kabatshelani iqiniso ukuthi inkinga yakhona ngubani, kagame ule nkinga ngoba ngonikeza amalwecatsha izikhali.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu wenkokheli ye-SADC le East African Community okukhulumisana ngempi yomvukela ekwele DRC. Ele China seliphindisele phezu kwemithelo yokuthengiselana eliyetheswe ngumongameli weMelika uDonald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abizanu PF kobulawayo kanye labasakhulayo baleli bandla emathebeleleni North bathi basekela labo abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okugqitshwa khona umbuso wakhe. Umkhankaso lo kobulawayo ukhokhelwa ngumgcinisihlalo webandla leli uMnumzana Jabulani Sibanda. Otshele amalunga ezanu PF izolo ukuthi uMnangagwa kumele ahlale embusweni kuze kuyefika u-2030 ngoba uqhube inhlelo ezilohlonzi. Abatsha labo abasesabelweni semathebeleleni North bathi bayakusekela lokhu. Kodwa abanengi abakubandla lezanu PF abavumelani lakho. uMnangagwa yena usekutshilo kanengi ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka ebusa kungafika umnyaka ka-2028. Kungaguqulwa isisekelo sombuso na ukuze uMnangagwa ahlale esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele gqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole.
Ngendlela i-constitution yethu eyiyo yona khathesi, upresident ukwanisa ukuthi abe ngupresident welizwe kabili, meaning to say uyaseva i-first term aseve i-second term kuphelele khonapho. Akula nto okuthiwa yiku-extenda i-term limit ku-constitution yethu. So nxa esesenza sithi ngo-2029 eseqhubeke siya phambili, uyabe seku-third term. It's not an extension, it's another term. Kodwa into okumele sizibuze yona ikuthini, what is a term in terms of our constitution?
Ye khonapho ke awuyithayi khonapho.
Ye umuntu kuyabe kuthiwa useseve i-term nxa esefikise isikhathi esinganani. Mina I think i-argument yonke le yenzakale elizweni is misleading. Nxa kuyukuthi sechovile i-term waceda angithi seku-second term, angeke a-extend i-term, uyabe seku-third term. Nxa engakayenzi, ungayenza ukuthi ithemu esivili iqalisela ngaphi isiya nga.
Kodwa kuyaguquleka yini isisekelo sombuso ukuthi kube khona khonokho?
I-constitution yenziwa ngabantu, njalo i-constitution i-amendwa ngabantu. So the question is, kulama-referendum njengaloko ababekutsho abanye ngendlela ye-referendum kumbe ngeyi-process, because akhona amanye ama-processes. I-argument eba khona eyokuthi kutshwe uya-extend i-term, angithi you can't extend i-term.
uyabusukwenza anything there.
So ke khonapho
abantu bangavumela.
Ye khonapho ke story siyakubona sibe okukhulumayo. Kodwa ke phela bakhona bakhuluma bathi kwamele kuguqulwe isekelo sombuso welizwe kwenze ukuthi kwengezwe iminyaka eminye thize khonapho. Lalokho ukuthi referendum ingenziwa. Kwenzakala ukuthi i-referendum ingenziwa futhi lapho.
I-referendum ingayekela ukwenziwa nxa kuyukuthi seqedile i-second term. Nxa ingakaqedi term kungayenziwa futhi ukuthini iminyaka yakhe idlulele phambili ngoba i-term yabe yakaqedi. Into ezama ukuyitsho yukuthi nanjo i-third term le-extension of i-second term izinto eziyi-impossible. You can't extend i-second term, right? Uyabo suku 30 term. So into engabe sisenzakala ngezindlela abakukhulumayo ngo 2030 lo uyabe nge-extendanga i-second term. Uyabe sengene ku-30 term wayibamba kwaze kwafika ku-2030.
Kodwa ibambe kanjani nxa kunjalo?
Iyo yona le ehamba through ama-referendums.
Kumele vele i-referendum ibe khona noma abantu bayafuna kumbe
bakhona. Nxa kuyukuthi seku-second term, yes, i-referendum is inevitable. Kodwa nxa engakafikisa i-term, i-second term, nxa engakafikisa i-second term, akula issue ye-referendum.
Kathesi kutho ukuthi phele i-referendum ingenziwa.
Like okwenzakala eZambia. Nxa kuyukuthi usufikisile i-second term, you cannot, you can't extend it. Uyabo suku-third term.
Ye. So ke.
Which means a referendum must be done.
Mm-hmm. So ke kukhona
ukuthi. Nxa kuyukuthi kakafikisi i-second term. There is no need for a referendum. There are other processes that can be used.
Ukuthi kutshintshwe isekelo sombuso welizwe yikho kutsho?
Yes.
Okunjengani?
So it's not always ukuthi kufuze kube le referendum ukuthi utshintshe isekelo sombuso. No. Isekelo selizwe, no. It depends ukuthi kusunga.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Kulungiselelwa umhlangano omkhulu wenkokheli yeSADC le East Africa Community okukhulumisana ngempi yomvukela ekwele DRC lapho kulabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa asebefile kulandela ukuhlaselwa ngabahlamuki be-March 23 movement kumbe i-M23 edolobheni leGoma. Umongameli William Ruto okhokhela umanyano we-East Africa Community wethule umbiko enkundleni ye-X namuhla esithi asebevume ukuya kulumhlangano. Babalisa umgcini sihlalo we-SADC umongameli Emmerson Mnangagwa, umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Paul Kagame owe Rwanda, umongameli Felix Tshisekedi wase DRC, lo mongameli Samia Suluhu Hassan wakwele Tanzania, lapho okuzaqhutshelwa khona umhlangano lo ngolwesihlanu. URamaphosa lo Kagame bake baphoselana aqatha ngempi le njalo uTshisekedi kadlelani kuhle lo Kagame. Yena amethesa umlando wokutshotshozela limpi. Amabutho akwele South Africa, iMalawi, iTanzania le-Uruguay abelondoloza ukuthula eGoma afele kulimpi. I-M23 yethu le umbiko namuhla othi isime kancane ukuhlasela ibutho lakwele DRC ukuze kuncedwe abantu abakhahlanyezwe yilimpi. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti kwezombusazwe.
Umhlangano lo ophakathi kwe-IGAD, East African Community, le-SADC yangapha Southern Africa, umhlangano oqakathekileyo, kodwa imihlangano yakho nayivele isenziwa kuthiwa kudala endulo. Into yokuthi nxa behlangana kabatshelani iqiniso ukuthi inkinga yakho nangubani. Kagame ule nkinga ngoba ngonikeza amalwecatsha izikhali. Tshisekedi ule nkinga ngoba vele ngo ongananzi amatutsi aseGoma dawe mseveni ule nkinga SADC tina jenge SADC lati asila manda we are weak uchutu nga venga itchelani kwe niso esu utingesikiwa peer review mechanism kweza puma into a court lab
ngazo sikangela ke umonga meli Cyril Ramaphosa labanye labo Kagame ubona ngizani bangahlala phansi bexoxe ngakhona ku kumbe bazavusana emhlanganeni lo
lo ngumfundi umbuzo omhla kakhulu bafanele baxoxisane ngoba yini ya uCyril Ramaphosa kulo oso business abaningi abayimbayo abagebha imigodi eDRC baningi kakhulu uKagame laye abafana bakhe beMR3 labo M23 labo baye bethatha okwembiwa ekwembiwa baye bekuhambise eRwanda bengayeyeluka ukuzwisisana bengehlule ukuhlala phansi izakuhlala iyingxabangxoza sokuyisikhathi sokuthi kukhunyiswa nemilotha laba abepolitics kabalungisi politics abemnotho welizwe kabalungisisa umnotho welizwe oweDRC
kuzaphumana emhlanganweni lo ngokubona kwakho
akuye kuphume awusezo kuphume lutho ngoba abantu babona vele bayiziqholo bonke ye bayiziqholo yikho nina isithi mina okuqakathekileyo kaba bengadinga umuntu imediator ongela hlangothi ayelame khona licubungule kucacade iqiniso kungaphuma something kodwa nxa bengabelokhe bephoselana amazwi abasuza baphumise lutho lesi yisikhathi sokuthi bakhangele iqiniso balibambe iqiniso ngentamo zwanane yikho ukuzaphuma lutho okwakhathesi nje anginathemba mina
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7. Uhlangothi lweZambezi Water Authority luthi sesikhuphukile isilinganiso samanzi angene edamu leKariba lonyaka loba engasoze anele ukuphehla ngemfanelo umlilo kagetsi okungenza kulungiswe uhlupho lomlilo lo eZimbabwe lakweleZambia. Amazwe la ehlisa inani lamagetsi aphehlwa eKariba nyakenye ngenxa yokwehla kwamanzi kuleli damu okwengeza isikhathi sokucitshwa kwamagetsi emazweni womabili. Kusenjalo idolobho lakoBulawayo liqhubeka libhekane lodubo lokusilela kwamanzi ngoba malutshona kakhulu amanzi asengene emadamu aleli dolobho. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele umnumzana Ambrose Sibindi oyekhokhela inhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association.
Udaba lwamagetsi ludaba oluhluphe kakhulu kumbe udaba oluhluphayo kathesi kwelakithi lapha eZimbabwe ngendlela eziningi ezishiyeneyo ngoba siyatshelwa ukuthi amagetsi awakho, sibe sesitshelwa ukuthi uhlupho lwezamagetsi okuwo ezinzathuka zamagetsi angabe khona ukuthi amanzi eKariba phansi. Kodwa nxa sesithole imbiko leyo ukuthi izulu likhanya besilibona lisina singathi khona libe lisina njani, kodwa siyathola into yokuthi amanzi angena ngayo angena kakhulu. Okokuqala khona ukuqala sikubona ukuthi hhayi amanzi angenile, kodwa njalo sinanzele ukuthi phela layo isizini yezulu ayikapheli. But eqinisweni yikuthi sokufanele kubonakale ukuthi njengelizwe leZimbabwe kube lezinye indlela ezingenzakala ezokuncediswa ukuthi singakhali kuphela amagesi ayikhalipa ngoba uhlupho esihlalo kathesi lamabhizinisi amaningi ayihlule kusukuma kuhle, amanye ayaqhula amanye ayaqhuqhezela amanye azavala kufana ngenxa yohlupho lamagesi ukuthi akusebenzeki. Imi lamabhizinisi amancane bona abantu abalamabhokisi abalamabhuthi bakhona abantu abangena kuma-lose anzima ngenxa yokuthi akulamagesi. So-ke esingakutsho yukuthi njengelizwe eleZimbabwe imini sekhala ngezene zezamandla amagesi ababona ezindlela ngoba hayi indaba yamanzi ilokhu ibaliswa ukuthi ayangene kade kuyahluka. Kodwa thina-ke njengabantu sahlala ethembeni ukuthi engxenye njengoba phela isizini ingakapheli ezulu lingaqhubeka lisina kuncedisa abantu, kodwa okade ezayo abantu abagxaniseki sidonsa nzima.
Sikhangela udubo lwamanzi koBulawayo kungenziwa njani nxa kukhangelwa uhlelo lwe-glass block dam luhlelo olungaphutha nini?
Siyanazela ukuthi izwe lilingile kodwa futhi sithola imbeko empela kulaba basikhangelele zamanzi abeBulawayo sikhanzele ukuthi amanzi akhanye ngene emadamu amanzi angathabisiyo ngitsho ngoba khathe sikhuluma kanje silokhu sikhona apha sikulo shedding okutsho ukuthi amanzi alokhu equnywa ukwenza ehlela amanye akhona asincedisa. Manje khonoko kuyahlukumezwa ukuthi sokwenzima njengezakhamizi amabhizinisi ama-stakeholders akuBulawayo ababe kasisa bathi bona indaba yeglasgow ingathatha mabo around 4 years ngakhangela i-4 years singathi thina ingxenye isikhathi eside ngosipesawo lwamanzi ngokuthi ngayizokuyagoyalisina leyi ndaba ye-4 years ingaba lidame linganqesa kodwa ihlupho yokuthi thina isikhathi eside ithi so sokufanele njalo kube le minye imizamo futhi elula engenza ukuthi amanzi wathole masinya sibili ngoba engxenyeyani-4 years kanti i-medium term kodwa besesikhaya futhi kube lezinye indlela eze-immediate ezokuthi amanzi athwale khathi esikhathesi aleyani iplani kuyikuthi ivunyiwe iqhubeke siya phambili but ihlupho yokuthi khathesi abantu amanzi bekulobo nzima kulabuhle amanzi okuvula lokuevalwa njalo kwenza amaphayipe aduke akhola amaphayipe esemadala kobulawa kodwa awunqaba uvule kuyovale amaphayipe aduka so ngenye i-expense engena futhi kukhansile buya futhi ifuqele ezakhamizini.
Umnumzana Ambrose Sibindi wayengumholi wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7 ekoBulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli Benjamin Netanyahu wakwele Israel namuhla ngesikhathi kungaziwa ukuba kuzaphathwa njani isivumelwano selizwe lakhe leHamas kusigaba esilandelayo okumele kukhululwe bonke abathunjwa iHamas ngo-2023 njalo kubekwe phansi izikhali kuthi ele Israyeli lalo lisuse ibutho lalo eGaza. Ababesebenzela ibutho leFrance kwele Chad abafika amakhulu amane 400 sebedinga umsebenzi kuhulumende kaFied Marshal Mahamat Idris Deby kulandela ukususwa kwebutho leFrance kulelo lizwe. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika eleChina namuhla liphindisele phezu kwemithelo yokuthengiselana eliyetheswe ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Lalo lafakela impahla evela kweleMelika egoqela amafutha egasi lamalahle umthelo wesilinganiso sokulithumi lanhlano ekhulwini i-15%. Uhulumende weChina wazise njalo ukuthi amafutha e-oil avela eMelika, izimota kanye lemitshina esetshenziswa kwezokulima layo izahlawulelwa umthelo wokulithumi ekhulwini i-10%. Umongameli Trump nguye oqale ukwethesa impahla evela kwele China, eMexico laseCanada imithelo esithi uhlose ukuvikela amabhizimusi aseMelika. Uthe njalo ufuna ele Canada lele Mexico avimbe ukungeniswa mahlayana kwezidakamizwa eMelika yizigebengu ezisebenzisa imingcele yalawa mazwe. Amazwe omabili lawo aphindisele ngamanyathelo afanayo. Kepha abaholi beMexico leCanada basuke bakhulumisana loTrump bavumelana ukuqinisa imingcele yamazwe abo lokumisa imithelo le okwenyanga kusakhulunyiswana. EleChina lalo akukazakali ukuthi lizakhulumisana njani loTrump. Imithelo le izabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla eMelika lasemazweni la. Ukuhlaziya loludaba sixoxelo landela ukwenzakala eMelika umnumzana Washington Jamela.
Indaba yama-tariffs le kungani izahlupha kancane. Ngokubona kwami uTrump njengoba ehlaletho ukuthi yena uyi-deal maker ubona ngani ama-tariffs yindlela yokuthi akhulumisane lamazwe wonke wona lawa alwisana nabo ngama-tariffs ngoba eqinisweni ama tariffs wona wawo ngenye indlela ngama trade wars angithi ikulwa nokuthengiselana. So akula ma winners at the end of the day ngoba intengo ziyakhuphuka khona lapha ekwelemeleka ziyokhuphuka la kwese China. So uTrump yena ngokubona kwakhe ucabanga ukuthi abantu bazoguqa before kube la lomthelo. So ngenye indlela usebenzisa ama tariffs njenge negotiation tool. Kodwa ke kuzazwisa ubuhlungu ndawo zonke lapha nangale. Njengoba ubonile kwele Canada lase Mexico yena uTrump ngokwakhe ugcine ekhulumisane labo kwavunyelwana ukuthi bawachovele phambili mhlawumbe azoqala ngemva kwenyanga.
I-China yona ubona iluphatha njani loludaba? Sizabona yini labo bekhulumisana kusiba lokuvumelana loTrump?
Ele China lehlukile kancane kulamazwe la amabili iMexico le Canada. Ele China okuqala livele li-factory yamazwe wonke lawa asentshonalanga. So alikwazi ukuthi liphindisele kakhulu ngoba vele yonke into enziwa eChina ikakhulu ethengiselwa kwamanye amazwe ethengiselwa ngapha emazweni asentshonalanga. So ngokubona kwami ungakhangela even ngendlela umongameli wabo ayibambe ngakhona indaba yakhona kubonisa nje ukuthi naye ufuna ukuthi uhulumende weMelika ayilungise le ndaba ingakafiki khatshana ngoba i-impact yakhona ikhona eChina ngoba ama-products abo wonke amaningi aza ngapha. So ngibona ngani ekukhulumisana kwakhona ngeke kufane indlela akhulumisane ngayo lama-Canadians, lama-Mexicans. I-China angeke kufane, bazoyibamba ngendlela ethiyeneyo ngoba iqakathekile i-China futhi lakuwo abalapha kuleli lizwe laseMelika. Iqakathekile ngoba ama-products wonke nawo bawathola khona. So okusalayo bagcina bekhulumisene nje ama-tariffs lawa agcina engafakwanga. Ngoba ukukhuluma iqiniso naye uTrump angibona ukuthi uyawafuna okwamaqiniso, uwasebenzisa njengetool yokwethusela ukufosa abantu ukuthi bavume akufunayo.
Umnumzana Washington Jamela, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxela eChicago. Abanye abasakhulayo bathi abasoze bavume ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kodwa abanye bayakusekela lokhu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
UNtokozo Msipha owayekhankasela ukuba umnumzana Xavier Kasukwere angene kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2023 ngomunye wabafisa ukuba umsekeli kamongameli u-retired General Constantino Chiwenga angene esikhundleni sikaMnangagwa ngo-2028. Uthi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga e-ZANU-PF afuna uMnangagwa ahlale embusweni.
Mina njengomuntu omutsha njalo ongunobhala jikelele we-General Chiwenga Voluntary Supporters Association, ngithi le nkulumo ka-2030 yokuthi uba uMnangagwa aqhubeke ebuse esembusweni kuzofika u-2030, njengomuntu omutsha ngibona ngani bayasihlolela. Thina njengabe-General Chiwenga Voluntary Supporters Association sithi khona ubaba uMnangagwa sikhathi sake sokuthi aphumule ayedlala la bazuku leplazini lakhe sesifike.
Umnumzana Matthias Mdlungwa owayekubandla le-Citizens Coalition for Change elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uyakusekela lokhu.
Labanye abazabe bekhuluma lokhu ngibona vele ukuthi kuzaba lenkinga and kuzaba lama-strikes, kuzaba lokuhluphana lokutshayana ngabantu abangafuniyo because abantu vele lokhu abafuni ukuzwa. Kulezinye izinto esifanele ukuthi sibe sikhangele zona, izinto zendlala ukuthi singathola ukudla njani.
Baningi abatsha baphikisana lokwenziwa ngamalunga e-ZANU-PF athi uMnangagwa kumele ahlale embusweni. URaymond Dube okuhlangothi lwabatsha kubanda le Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kuqakathekile ukuba abatsha bebambane ukuze kuvinjwe okuzwana libandla elibusayo. UDecent Collins Bachila omele iluveve Makhandeni edayele iParliamente laye uyakusekela lokhu.
Kungabi lo muntu ozabusa kokuphela, lokho sibili yinto enhle ukuthi njengoba isintu sithi kusinwa kudidelwana, sincedisaneni sinjengabantu ukuthi sikwenze lokho kubonakale, sibe lati le experience ka-former president ophumileyo ngoba isikhathi sakhe sesiphelile, waphuma ngokuthula.
Abameli inhlanganiso ezizimeleyo labo bathi abakubandla le-ZANU-PF abafuna ukuba kungenziwa i-referendum lokhetho ngo-2028 njalo lokuba umnakagwa aqhubeke esesikhundleni bafuna ukwephulwa isisekelo sombuso welizwe. Kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe osesikhundleni sikamongameli okwamanje kavunyelwa futhi ukuba angene esikhundleni lesi. U-Asifunye omele inhlanganiso zabatsha phansi kwenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uthi sesifikile isikhathi sokuba abatsha bazibumbele elakusasa ngokuphikisa ukufunwa ngabasekeli bakamnangagwa.
So kuyasizwisa ubuhlungu and akusiphathi kuhle ngoba ngama-opportunities okumele ebebuya kubontanga lathi sibe sithola ama-elevation, sibe sithola ama-promotion ngoba nxa abanye beretire kutsho ukuthi kulabanye okumele bengene.
Kodwa uTaurai Kandishaya isikhulumeli sohlangothi lwabatsha kubandla le-ZANU-PF esigabeni seHarare uthi kumele abatsha bezinike amakhwapha. Umnangagwa sekhulume kaningi ukuba kafisi ukuqhubeka esembusweni kodwa ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi amazwi akhe la ngokuvala uzulu amehlo ngoba kukhanya efuna ukuqhubeka esembusweni. Udaba lolu lwakhulunywa emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwathathwa isinqumo sokuthi umnangagwa kumele aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2013. Abanye abalwa impi yenkululeko lamanye abalunga e-ZANU-PF batshaya phansi ngenduku besithi kabavumelani lakho lokhu ngoba umnangagwa usehluleke ukubusa eleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Sobu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 sesikhathele ukutshelwa izimali ukansila kwa-19 emkhuza. Hayi, sesizwile endabeni zemali ze-social welfare into esiziphiwa nguhulumende. Siyabhatalisa izimali baphinde ncabe sebesiholisa batshontshe. Khuluma namhlanje ngolwesithathu nje batshontshe amasaka ngu-9 ngemva kokuthi abe-social welfare sebehambile basala bazithathela bona usobhukulo kansila bathatha amathathu okwabanye umama labo bathatha angu-6. Yazi sesikhathele bakithi, angazi singancedise kanjani ukuthi nxa kuholwa iy'ntathe zendaba ziye zibe khona zizobona into esiyenziwayo.
Kustudio 7 sakubonani babethu? Hhayi, bingelelwa ngumdluli lapha eGwane. Ngithi ngiphawule lami ngendaba ye ku-amanda kwe-constitution le yindaba ezama ukwenziwa i-ZANU-PF. Vele i-ZANU-PF siyaziboneka ukuthi abantu beZimbabwe nje singadlalela kubo emakhanda. Njalo futhi kube kuyisikhathi esihle, isilonda esihle kabi ku-opposition ukuthi ingene ngaso, ukuthi vele ithathe ama-chance khona lapho. Manje hhayi, sadly i-opposition asilela eZimbabwe. I-ZANU-PF vele izoyi-amanda i-constitution. Umnangagwa uzofikisa isikhathi lesasifunayo sika-2030 ngoba hhayi, thina singabantu beZimbabwe vele asibambani. Ukuthi nje ngabe siyabambana one day nje sikubonise i-ZANU-PF ukuthi nathi sihlakaniphi njengabantu abafundileyo. Kodwa hhayi, ngibona nje i-ZANU-PF izenzela umathanda.
Studio 7 lishona njani basazi bethu abahle? Hhayi, sithi labo abangabalandeli.
Siyabonga labo bekungabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo nge-WhatsApp. Kwanele mthwakazi omuhle, likhumbulele uyalandela uhlelo lwe-Live Talk, ngakho lingayikathana. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.